Akumangalisi ukuthi athathe isinqumo sona leso, umnumzana uTrump ungumuntu nje othanda ukuchitha kakhulu ecourt ukuyamela amalungelo akhe kumbe ukuvimbela amalungelo abanye. Kuyindlela asebenza ngayo kusuka nini nini vele kujwayelekile ukuthi enze kanjalo. Kodwa ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi kakhululekanga ukuthi lokho kwakusenzakala kwazakale kuZulu. Ngakho ke abanengi bangabe vele kade bekukhangelele nxa unanzelela indlela vele aphile ngayo kusuka nini nini ukuthi akakhathali ukuthi ahambe aye emthethwandaba noma yini engama phambi kwakhe emvimbelayo uyachitha emthethwandaba ukuthi ayilungisa lokho amele amalungelo akhe kumbe avimbele amalungelo abanye njalo njengalokhu sibona kusenzeka.
I-Supreme Court ubona iluphatha njani lolu daba?
Kuzaba nzima ukuthi Supreme Court ivimbele amandla eCongress ewaphiwe iConstitution ukuba ibe lalokhu ngesingiswa kuthiwa yi-oversight powers over i-executive yeMelika, ngokuba phela ayikho enye indlela nxa ngabe kuyabe sekuvinjelwe ukuthi iPhalamende yeMelika ikwazi ukubheka lokho kwakusenzakala. I-Supreme Court ingavimba lokho kuyabe sekusitsho ukuthi upresident usenziwe waba yinkosi engekho accountable to the American people via i-Congress. I-Congress phela yiyo ebekwe ukuthi ikwazi ukuhlola lokho okungabe kungasuthisa abantu ukuze phela ivimbele izinto ezinjengazona lezo ukuba zenzeke njalo. Kuqakathekile ukuthi kuvele kahle ukuthi kwahamba njani ukuze kuvimbeleke kungaphindi futhi. Kungafihlwa khona lokho ukuthi ukuthi kuzahlala kusenzeka lo munye upresident kusasa uza kwenza into efanayo. Ngakho ke kangiboni ukuthi Supreme Court lanxa ngabe iyande kakhulu ngalabo abakhethwa ngama Republicans okuthiwa ngama conservatives ukuthi ngavimbela ukusebenza kweCongress ukuthi ibheke ukuthi umonakalo lo wavela ngathi ubangwa yini, ukuthi uTrump yena wenzani kukhona lokho.
Kuyini kahle kahle uTrump angafuniyo lapho ukuthi kubonakale?
Into esatshwa nguTrump yikuthi kuvele ukuthi wadlala ndima bani kuleso sehlakalo sikamhla ka-6 January. Yikho akwesaba kakhulu ikakhulu njengoba efisa ukuthi aphenduke njalo ehofisini ngevoti ka-2024 ukuze angene ngo-2025 mhla ka-20 January. Uyesaba ukuthi kusengavela lokho okumlimaza kakhulu nxa ngabe iCongress iPhalamende yeMelika engavunyela ukuthi ihlole icwaninge ikhangelisise ukuthi yena wadlala ndima bani kuleso sehlakalo lalokho okunye okwala ndela emuva ukuzama ukugenqula imphumela yokhetho lweMelika lubanjwe ngokwemthetho weMelika ngokweConstitution yeAmerica. Kungamlimaza kakhulu okungaphuma khona, ikakhulu nxa ungatholakala ukuthi ulalokho akwenzayo okungalunganga.